Pele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ibe khona for a week ikuyinyamalala o kubuye kugcwala idizili, ipetroli ingabi khona kumbe kube le petroli idizili ingabi khona. So into yangkhona i-very erastic, ungayenzi ukuthi ngabe uyavuma evelele bele mali ekuthi kwenelisa ukusitokha i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem mina leyebakhona.
Udubo lokusilela kwamafutha ezimoto awepetroli lolokhu luqhubekela phambili lanxa uhulumende esithi usethenge amaningi, njalo uhlupho lolu luzabanganeno ngale impelansonto.
Ninye le gayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa isithi sokungokwani manje, ukuthi izethu sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho, uzuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho, atshone engekho, elale engekho, evuke engekho, thina sasebenza sikhathibani.
Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lokwabelwa amagetsi osoluqoqwe ngabenkampani yeZESA. Ukuhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabuke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Usibalukhulu webhanga lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Manguta, utshele i-Studio 7 namhla ukuthi uhulumende usethole imali izigidi ezingamashumi amahlanu amadola i-$15 million yokuthenga amafutha ezimoto awephethulo, njalo kukhangelelwe ukuthi abe esekhona emagalajini wonke kuyonale impelansonto. Uthi imali le ngeyama-lines of credit abe selungele ukusebenza, njalo amanye azavuthwa ngemva kwamaviki amabili. Ubegcizelela amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Joram Gumbo namuhla kulandela umhlangano wedalela ekhabhinethi izolo. Umnumzana Gumbo uthi obekubangela ukuswelakala kwamafutha ephethulo yokuphuza kukahulumende kubhadala amankampani akwamanye amazwe athenga lamafutha, kodwa wona amafutha ekhona. Uthe ukusilela kwamagetsi kubangelwa ukuthi amanzi asemalutshwana edamu le-Kariba, njalo amalahle eWange Power Station awatholakali lula. Wengezelele wathi uhulumende uzathenga amagetsi eMozambique ukuqeda lolu hlupho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lo mnumzana abekezela Maduma Afuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iproblem ekhona sise, imali yangkhona abayidinga ngipho. Yena le imali iza kuba khona bethi njengokutsho kwabo bethenga ifuel isilase another 3-4 days for to a week, kungani ukuthi ehlwe. After that kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali, lokhu esithontisela ifuel ibe khona for a week ikuyinyamalala. So kubuye kugcwala idizili, ipetroli ingabi khona kumbe kube le petroli idizili ingabi khona. So into yangkhona i-very erastic, ungayenzi ukuthi ngabe uyavuma evelele bele mali ekuthi kwenelisa ukusitokha i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem mina leyebakhona. Sengenelisa ukusitokha ukuthi one time bethenge ngathi lasta a month or 2 months, then selokhu bedinga ngapha sisebenzisa yena le asoze siphinde sibuyele emalayinini. Asikho kokuqala bebesitsho ukuthi bathole imali engayo. Sikhuluma nje mina khona lapha eGwanda sile 5 days singela fuel ize yabuya namuhla egaraji nelilodwa. I-queue ye-fuel ibidonsa almost aboma 3-4 kilometers egarajini eliyi-1, and bathatha ukuthela ekuseni kathe sakusela siphelile ezinye imoto lokho ezisemalayinini. So even ngazi kuyena le zathola imoto aku-dry zizayibutha isilase a few days sibe sibuyele futhi kuroutine yena yale esiyijayeleyo.
Siyamuzwa njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagetsi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu.
Abantu bakhona ukuthi vele abathembakali, they will always have an excuse, not a reason for any problem esihlangana la. Bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi e-Kariba aphansi, sizavuma ngoba sila njene singakuprova ngayo ukuthi kambe yikho kumbe kayisizo. Akuzwakali ukuthi amalahle azafilela thini ewanke. Bakathe siwanke ikholeyari sidilize. Literally sidilize ngilandela izifo ngenxathi kwesile kanti umanager ukuthi izinto zime zingerelyable ukucontinue kunjalo. So hhayi, i-excuse nje siyitholayo, akula reason ukuthi ewanke akula malahle. Akula malahle ewanke, amalahle ayenzenjani ayina. Kula malahle azakhethwa for another 200 years ewanke.
Isisusa sodubo yisiphi njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabi kuqogelelwa imali okwesikhatshana?
Khona ukuthi asilamali yethu estable eqinileyo, yikho kwezithi sibe lama-problems wonke wona lawo. Angeke sithembe i-United States dollar, sasomali yethu.
Lo mnumzana abekezela maduma afuzwayo, ingcwethi yecubungula izombusazwe sixoxelaye eseGwanda.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kwi-shortwave.
Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lwakwabelwa ugetsi osoluqalwe ngabenkampani yezesa. Abezesa bathule umbiko othi amandla la aseqala ukusilela kubangelwa yiwehla kwesilinganiso samanzi edamu leCaribe lapho sokusithiya uBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcileyo.
Ikhampani ebonwa ngokugaywa kwamandla kagetsi eyezesa ibika ukuba isilinganiso samandla kagetsi agaywa esitishini seCaribe siza kwehla kubangelwa yikungani kuhle kwezulu lonyaka. Ngakho amanzi aseCaribe malutshwane kenelisi ukugaya amagetsi angenela iZimbabwe yonke. Izakhamuzi zakoBulawayo ziveze ukudana zikhala ngokuthi ngabe izesa iyakhipha umbiko ngaphambili ukuthi izacitha ugetsi ngaziphi insuku ukuze zenelise ukuzilungiselela. Omunye wabosomabhizimusi uMnumzana Lucky Ngwenya uthi ibhizimusi ayisahambi kuhle ngoba kungasebenzeki nxa kungela getsi.
Ningile sigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izethu sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho, atshone engekho, elale engekho, evuke engekho, thina sasebenza sikhathi bani ngoba khathesi akusela business. As a business person I'm no longer doing business because of amagetsi. So sicelani i-government iyenze something.
Unkosazana Alice Ncube osakhulayo oziqhajileyo ngokuthunga impahla uthi selahlekelwa ngabathengi.
Mina ngiyathunga impahla, khathesi izikolo bezivulwa, abantu bebezothungisa ama-winter uniform kodwa ngigcine ngeseneliso ukuthi ngiqede ama-order onke ngoba amagetsi ayahamba. Ahambe ekuseni azaze ayebuya ntambama, ngitshone vele engazange ngenisebenzi. And i-customer ngeza yeyibekezele iyadlulela phambili ethenga phambili. Mina njengami ngilahlekelwe imali khathesi shoe isikolo zivulwa. Ngapha amagetsi uyabo wathengile i-cash power baphinde bawathathe futhi. Hayi, thina kweZimbabwe sawazi shoe.
Unkosikazi Lungile Sibanda ongumhlali wakoBulawayo uthi ukuhamba kukagetsi sokubulala impahla yendlini.
Mina njengomhlali walapha kobulawayo amagetsi asithwala senzima njalo abasitsheli ukuthi ayahamba, impahla sezifile, kuyatsha amafriji, kuyatsha everything. Abantwana esikolo bahamba bengadlanga, ngeke uvukise umntwana ka-grade 1 lo-0 lo-ECD ukuthi avuke ageze ngo-5 ngoba usukusutha amagetsi ayabevele engasekho, sithwele nzima.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Sizwile Bhebhe uthi abantwana sebethola kungaphekwanga bevela ezikolo.
Amagetsi lawa asesithwalise nzima ngoba ahlale ehamba nsuku zonke. Silabantwana abakumele abe esikolweni, siya-ayina, akula magetsi. Abantwana lawo bakhala ngendlala, bayatshayisa bethola kungela magetsi angakaphenduki. Laba abancane bethola kungaphekwanga. And then lohlupho futhi okuthi le gasi yakhona la ayisathengeki bantu, hhayi iyadura la ayithengeki, kunzima.
Amabhizimusi izibhedlela kanye lamakampani asebenzisa amandla kagetsi amaningi athi lokhu kulakho ukubangela ukuwa ngamandla kwesimo somnotho welizwe wona ovele ungamanga kuhle. Ukuhamba kwamandla kagetsi sokuthwalisa nzima uZulu wakobulawayo iningi liveza ukudana ikakhulu osomabhizimusi bethi akusasebenzeki. Abezesa bethule umbiko othi isilinganiso samandla kagetsi aphewa eCaribbean selehlile kakhulu kubangelwa yikuba amanzi asemalutshwane ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngendlela ebikhangelelwe ngomnyaka lo odlulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Abenhlanganiso ezitshiyeneyo ezisemsebenzini wokusakaza bethule isicelo kumalunga edale lephalamende ukuba baluhluzisise udaba lwemsakazo yezabelo bafuqe udaba lokusungulwa kwama-community radios. Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo senziwe emhlanganweni weziphathamandla eziphatheke emikhankasweni yokuthukululwa kwamagagasi owenzelwe eweteleni yeJameson eHarare owe All Stakeholders Conference on Community Broadcasting oqoqwe ngabenhlanganiso yeAmnesty International isebenzisana labeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS leye-UN Democracy Fund. Omunye wabaphatheke kulomhlangano engumqondisi womsakazo owe Radio Voice of the People umnumzana John Masuku uchasisa ngokuqatheka kwemisakazo yezabelo kuntuthuko yelizwe.
Iqakathekile ukuthi ngiyezabelo khathesi anti uyabona lapho kube le monakalo etshiyeneyo ochimanimani labochipingi eminye imisakazo leyapho ngibuya okwesikhathi esifitshane naso sihambile okwenzakala suku ngensuku ngakusekho le misakazweni kodwa-ke ngakulo msakazo wesabelo ngawuqhubekela phambili lokukhuluma ngezinswelo ezitshiyeneyo.
Umgcinisihlalo wekomidi ebona ngezokwethulwa kwemibiko lokusakaza edale lephalamende Air Portfolio Committee on Media, Information and Broadcasting, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshele lomhlangano ukuba bazoyithwala lingqobe abayinikezweyo ukuyaluphakamisa edale lephalamende loludaba.
Samelela ipolicy framework kahulumende sikhangelele ukuthi ama-stakeholders kuma-community radio initiatives kufuze bona labo bephume mhlawumbe ne-framework abayikhangelele ukuthi yiyo indlela abacabanga ngayo ukuthi ama-community radio stations egijiniswe ngayo.
Ukhuthaza benhlanganiso ezikulolu hlangothi uSibanda ukuba bacace kulokho abakufunayo ukuze kuphele ukwesaba uhulumende alakho kwezokusungulwa kwayo. Omunye njalo olilunga lale komidi ebona ngezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Albert Ngulube uqonqosela ngokuqakatheka kwemisakazo yezabelo ekulondolozeni amasiko lendimi.
Nxa ngamachangane ngamakhalanga ngamazezi kabe liridiya izakatshela ngolimi abaluzwisisayo bazalalela even amasiko abo bazazi hlonipha iyancedisa kuntuthuko indawo lokuthi abantu bazizwe ukuthi they are part and parcel. I-constitution ithi sile 16 languages sile masiko esivela asiyaboni whether i-radio but bangazibona lawo-ke amachangane gida isichangane sabo amavendere gida okwabo. I think they will still part and parcel with the part and parcel of this country.
Umnumzana Velo Zondo ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso yokuvulwa kwale misakazo yezabelo esebenzisana labentepe community radio station eseGwanda. Bona basanda kwethekelela kwele Kenya lapho kubikwa kule misakazo yezabelo engamachumi amane ukuyabona ukuba baqhuba njani abakulelo lizwe.
I-Kenya Broadcasting Authority ayi invite abantu abalesifiso sokubroadcaster ngezabelo kodwa abantu bakhona ukuthi bevule iwebsite bezi download the application form. I-application form yakhona i-$10 which is 1,000 shillings kuthi i-license yona izoba i-30,000 shillings elingana le $30. Kukanti-ke ngapha kwele Zimbabwe ukuze uthole leyo license nxa uthe wanyuswa kumele wehlukane le mali engange $2,500.
Abangenela umhlangano baveze ukukhathazeka ngokungaphumeli egcekeni kwahulumende ukuthi yini inkinga evimba ukusungulwa kwemisakazo ezimeleyo ogoqela ama-community radio stations lanxa waveza ukuba kuzovunyelwa alithumi ukuthi aqale ukusebenza kuleli lanxa eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqala ezokusakaza ezansi yezwekazi le-Africa kanye lele-South Africa ngomnyaka 1932 kubikwa kuyilo eselisalele muva kwezokuvulwa kweminye imisakazo kulomhlubulo eleZambia libikwa selile misakazo edlula ikhulu 101 radio stations efika phose amachumi ayisichiyagalolunye ayo kungezabelo 86 community radio stations kuthi eleSouth Africa lona seline misakazo yezabelo efika phose amakhulu amabili 165 community radio stations eleMalawi seline misakazo edlula kancinyane amachumi ayisikhombisa 72 radio stations. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Live Talk namhla sikhangela udubo lokusilela kwamafutha ezimoto elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC libikwa lilokhu likhokhela kumavoti asebaliwa awokhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Phakathi kwalimpumela ibandla le-ANC selithole isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini kuthi eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema ele-EFF langezelela izihlalo lathola isilinganiso sokulichumi ekhulwini. Abomanyano webutho lokusebenzelana kwelemelika lelezwekazi le-Africa ele-US Africa Command i-AFRICOM lithi libika ukuthiwa ukuhlasela okwenzele lo butho entabeni yezegolis kwele-Somalia endaweni yezihlala beqembu lamalwecatsha we-Al-Qaeda kuphumelele. Iningi labantu lithi kumele ibandla le-MDC lilungise ubukhokheli balo njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba othethe lesi sinqumo sokuthi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumsekeli wakhe. Bakhona njalo abathi kukhanya ibandla le-ZANU-PF yilo elibasela udaba lolu ukwenzela ukubhidliza ibandla le-MDC. UGibbs we-Studio 7 uxoxa labethule okusezifubeni zabo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF usungula lolu daba.
Khangela nini into leyo iyahamba njani le? Into le ayinaZANU-PF phakathi. Into le kahle kahle nxa singatshayi nje sifihla umdini imiso. Ubaba uTsvangirai wayenomsekeli wakhe abakhethwa bonke e-Congress okuthiwa ngumama Thokozani Makhubhe. Umakhubhe lo udalwa ngaba kulamaNdebele kumthwakazi omuhle liNdebele nxa sikukhanyele njalo umuntu wesifazana. So uTsvangirai watshengisa ukudelela abantu besifazana ngoba yena wabe sebona ukuthi kona usengani sephathekile wabona ukuthi no angeke wajiya umbuso wakhe lowo emntwini owesifazana number one two olindebele kodwa khonapho isapoti yabo enkulu ikhona ngapha emandebeleni.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke what is bonus lo baba lapha ke osecongweni u Greatman Mkhwebo.
Bona sengathi MDC ayimamela umthetho ngoba ambona ukuthi khona umuntu ongaba ngaphezulu komthetho isinqumo sibekiwe ngoba eqiniswe noma ungaba ukhumbula emva vele naye even umfolo MDC uyazi ukuthi into eyenzeka yaba liphutha umuntu mina ngazi kakhulu ethethwa iCongress ngomthetho ngoba kwayena uthanisa naye vele liloya oyazi umthetho kumele ukuthi yena ahlale alinde iCongress noma ukhuphe ebambe ebambe okwesikhathana and then iCongress mayisifikile sengakhethwa okusemthethweni ngoba lokho eqinisweni vele hayi akukho emthethweni.
Mina ngibona anthi abantu besintwini vele ngabe bayaphuma into enze MDC because vele kuyacaca nje ukuthi khona akukho lapho ababhalwe khona.
Ujohn cacca mama.
Hayi kuyacaca vele ngoba uyabona nje uyena utshankira into ayenzayo vele kwakucacile nje ukuthi vele abantu besintwini kabafuni bafuna nxa efuna ukuvotelwa kodwa nxa kuyukuthi sokumele ukuthi abantu besesintwini ngapha bebenefiti kababenefiti lutho into abayenzayo kusetshenziswa kuphela same as into eyenzakala kuzana bona abantu besintwini baba ngama-third lokunjani vice president nxa sokumele ukuthi bengene bebambe izihlalo abasabambi lutho sebexotshelwa le njengezinja eziyabe zisekela inyamazana kodwa sezithuka isikhumba.
So wena lapho uthi izithukuthu zenja ziphelele ebuyena.
Ziphelele emoyeni vele kakunancedo abantu besintwini vele abantu bakomthwakazi kabayekelane le ntozi ezihlanganele abantu le zinto enzisishoneni because vele yikho sokudala ukuthi kube lokuxabana. Nxa sikhuluma ukuthi konkhona thina ez abantu besintwini siyarojwa uthola uphasi ngama-tribalist but bona into abayenzayo ayibonakali ukuthi yiku-tribalism yini khona lokho.
Lapho-ke sizwe uGibbs Dubele labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi akulamehluko phakathi kweqembu lakhe lele Chicken Inn loba lona bona abazanqikelana lalo kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarber Fields. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu le-Chicken Inn lingena kwimidlalo yeviki lesikhombisa yesigaba seCastellaga Premier Soccer League lihlezi endaweni yesine kungalani yemiklomelo ikanti iqembu le-Highlanders lona lihlezi endaweni yesithathu nxa lisuka emsileni wengalani. Iqembu le-Chicken Inn lemiklomelo lwelitshumi lambili ngemva kokuba linqobe kwimidlalo emine lanqotshwa kabili kwimidlalo eyisithupha eseliyidlale lonyaka. Nakwelinye icele iqembu le-Highlanders lemiklomelo emine ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqakane lanqotshwa kabili kwimidlalo eyisithupha eseliyidlale lonyaka. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMartin Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine ngokuba kulamehluko okhona phakathi kwamaqembu omabili.
We are at par. We just have not got our set of 3 points, but we have lost the same way we have lost.
Siyafana nje thina asikanqobi kodwa sesidliwe kumdlalo elinganayo. Okuqakathekileyo ngumehluko ozokuba khona phakathi kwethu ngemva kokuba sesidlale imidlalo engamathumi amathathu lane. Kwazi bani mhlawumbe sizaphutsha imidlalo yalonyaka sesihlezi phezu kwabo. Ukhumbule phela sesidlale imidlalo eyisithupha kuphela lonyaka.
Kweminye imidlalo yesigaba seCastellaga Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo iqembu leHarare City lihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka emsileni lizemukela iqembu elijeke amanye emsileni eleBulawayo Chiefs ngaseRufaro. Iqembu leChiefs yilo lodwa elingela ngitsho lowodwa umklomelo ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo emihlanu eseliyidlale lonyaka. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leMshowane Stars lizanqikelana neqembu leBlack Rhinos enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi iqembu leZBC Kariba lizadlala leqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni yeNyamunga. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngensonto lapho iqembu leTriangle United lizemukela khona eleCape United ngaseKipo. Iqembu leRentals lizadlala leleManyika Diamonds. Iqembu leYada lizadibana leleDynamos ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizachana leleFC Platinum enkundleni yaseLuveve. Kuthi iqembu leWange lizadlala leleChapungu ngaseColliery. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume ngegama lokuthi Zimdabule asizwe exoxa lo-Ezra Chisa Sanda weStudio 7.
Ababaningi abahlabeleli abacula umdumo we-Afro Jazz kwele Zimbabwe. Ijakala kombambo ngomunye wabalutshwana abangena kulo umculo.
Mina ibizo lami ngosipho mbaba. Ma sengidlala stage ngibizwa ngozimdabuli. Kusho ukuthi mina ngakhula ngikhulela endaweni okuthiwa konkosikazi. Ngafunda primary yami eLukala, isecondary ngayenza eSiganda Secondary School. Ukuhlabela ngiqale ngeminyaka yabo 1997-98 ebengineqembu elibizwa ngokuthi umthombo wokuphila.
Umbambo ubecula isiqathamiya kodwa waseguqula wangena kuziginqe ukuthi acule ijazz. Njalo kukhona owamkhuthazayo ukuthi enze lokho.
Ngine album eyodwa ethi Lungiselana Abantwana, nesingle eyodwa njalo ethi yona ngoba umama wami uMtswana, ithi yona umuhle, nesizathu sokuthi ngifisa ukuthi abantu bazi ukuthi udadewenu muhle, umfowenu muhle, ukwenza ukuthi abantu bahlale bebambe.
Uyelona
Loba nje selesikhathi eside ecula uzimdabule khakabili amadlalade amaningi.
Yamthanda lo muntu ngenhliziyo yami yonke.
Umuntu owangenza ngajabulela ukuhlabela ngumfowethu okuthiwa ngu-Elijah owayehlabela kuSunduza Boys, but uma bebuya phetheya weza wangitshela engikhuthaza ukuthi hayi mfokababa, njengoba unaso isiphiwo sokuhlabelela, ngicela ukuthi italenti lakho ungaliyekeli. Ngase ngivula-ke la menye i-group i-jazz, ngiyakwazi ukuyicula, ngiyayithanda futhi njalo ngumculo o-international. Ngase ngithi hhayi-ke ithi ke ngitshintshe unyawo kancane ngingene kujezi. Hhayi, umculo bawamukela kahle kakhulu.
Kodwa ukuthi ngiyamthanda ngoba nguye 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 kodwa nguye kodwa lumuntu ngiyamthanda.
Phosela ilizwi kubalaleli ubatshele ukuthi bengakuthola ngaphi.
Thengani izingoma zabahlabeleli elibathandayo kakhulu umntu wakini, futhi ube proud ngaye, imusic yakithi sibe proud ngayo. Mina ngitholakale ke ku Twitter, Instagram, it's zimw_zw. Ungacheka uzimw productions, yo ilokhu njena iFacebook page yami. Kanti ke ngiyayiphendula imibuzo yabafuna ukwazi ukuthi ngingubani, ngenza kanjani, njalo lama contact details bangabe kulo msebenzi. Ngiyabonga kakhulu balaleli be Studio 7, sithi kwasibe nani. Amen.
Pandela emzansi uzimdabule kumculo wakhe ohlakazayo eAfro Jazz. Nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempela sonto emnandi. Igama lami nguEzra Jesus Band.
Ngiyamthanda futhi naye uyangithanda. Ngibona ngempela ngithanda
yeboke umculo we-Afro Jazz ovela kuSipho Mbambo odume ngegama lokuthi zimdabule, uhlala iSouth Africa kodwa yena uvela-ke konkosikazi. Singakehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela udubo lokusilela kwamafutha izimota kanye lamaketsi kuqhubekela phambili elizweni. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela nsonto enhle. Thank you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.